indaba lena iagiwe izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena kungakapheli iviki leyelandelayo. Bese icubunga le njalo wayihlasiye.
So kusho ukuthi inomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazoze bengene kuhostelos.
Inomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba yinto engabanceda. Ngoba bangaze bangeni sinama instructions zokuthi bakutsho ngoba kabasengamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzisi.
So-ke khonapho akutho ukuthi ujaba nguye vele sezibambe esidukwini ku-CCC. Nguye vele sengumongameli kwabo.
Hayi, kasomongameli yena unobhala jikelele u-secretary general. Vele wayezibambile. Ukuthi nje atimes kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile. Kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma. Sibona ukuthi sibili lo wuye unobhala jikelele we-party leyo. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyagqula. We're satisfied, we're happy. Umuntu client wethu sibili nguye unobhala jikelele.
Singathi-ke khonapho umthethwandaba ubona ngazani uyaphuma lesinqumo esithini wena ungaze ukhangele icala langikhona ukuthi linjani la.
Into abayilisayo ngithi ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyilisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba balisa amakhesi amaningi afananayo bephonga ukugcwalisa nje ama-cases well anyanga azisizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions we're very happy ukuthi client wethu has got a good case and lokuthi khonokho bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angithe kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonokho.
Yes, ngathi kade sibangaki bolabo esikhuluma ngabo ngosalo sidlothi balabanye abangaki. Bonke ngamalunga ejala lephalamende kumbe kulala amakhansela phakathi. So singathi
ngamakhansela lawo abise amakhesi kuma-councils kulabanye abanamagqwetha angathathe ahlakaniphile agqisile awuya kwathi hhayi wakakukhulunyelwa lelo secretary general benza ama-application akuthi babuyele ephathini babuyele ephathini. I know of owe Victoria Falls. I know of I think Koromon asebekhulume lo secretary general wephathi yabo ukuthi into le ngayibanjwe ngendlela ethiyeneyo. They had we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswa wena umlodi abantu sebebuyele ephathi so because of God sebebuyela enye constitution i-constitution le ethengisa ukuthi umongameli wephathi nguye nje oyenza konke ephathini uyobamba izimali uyodinga abantu uyonobhala uyo-decision maker and i-institution yena leyo nguye yedwa laba spokesperson abakhetha nje kuPeter. So yikho sokukhona kathesi njalo ema-court khonapha sikhuluma nje indaba zona ezizokuthi bathi sokula ma-constitution amabili baphinde bathi imposter izezoke nje zixubexubene nje siya phambili. Yabo Ostalos yiyo kade sebeyasebesithi bona hhayi bona kuthaba ngobhamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo kwabalayo. So yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty ngisho ukuthi iparty leyo nayo ifanana lekaThabang. Iparty leyo ilama-supporters afananayo, ile logo efananayo, ilo president ofananayo, ilama-MPs afananayo. So ngizehlukanise njani?